Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngombono wami umsakazi omuhle into eyenzakalayo elizweni laseZimbabwe njengomkhuhlane lolokhu yanda umsakazi wami. Chukuthi kuzaba nzima ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland lokhu ezisalungiswa esesetonigruve sisalungiswa manje sebethe gqisa okufanele kulungise lesi sathiwa nguJoshua Nkomo. Chukuthi umuntu ozobanjwa lo mkhuhlane umsakazi wami engapha eMathebeleland usenkingeni enkulu kakhulu ngoba kuyabe kufanele ethunyelwe khona le eHarare. Uyabe ezofika nini umsakazi wami eHarare? Chukuthi eHarare le uzafika sefile ngoba izibhedlela zonke ezingapha eMathebeleland kazilungiswanga. Zisezolungiswa izibhedlela ezikahle yizo zodwa eziseHarare. Chukuthi kuyabonisa umsakazi wami ukuthi uhulumende lo osiphetheyo lokhe bandlulula abantu ukuthi umuntu obuya eMathebeleland akufanelanga ephile, umuntu osemashonaland uyaphila umsakazi wami. Ngoba izibhedlela zonke ezokobulawayo akula sibhedlele kuthiwa silungele ukuthi singasiza abantu abatholakala belomkhuhlane lo. Zonke zisalungiswa kodwa eziseHarare zonke zikahle izibhedlela zangkhona umsakazi wami. Kuyabonisa nje ukuthi uhulumende wezani umsakazi wami lokhe le ngqondo kumbe ingqondo kumbe umoya inhliziyo embi ukuthi umuntu wonke osemathebeleland i-distant. Kubonisa sobala umsakazi wami lokhu ukuthi kubo ngale yonke into ikhona manje sokuyi-shutdown. Chuthi ngapha eMathebeleland ukudla ngeke kutholakale, kuzatholakala khona le eHarare umsakazi wami la manje ngoba ngapha izitolo impuphu kobulawayo ayashoda eHarare. Asake sizwe ukuthiwa impuphu ayayitholakali ezitolo, ihleli itholakala.
Sabonani ku-Studio 7, siyabonga ngokusipha leli thuba. Mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo ile ndaba ye-coronavirus. Nambona ngani Zimbabwe la isuke yaba yaphanika kakhulu endaba le ngoba manje isimo selizwe phela sivumeli i-shutdown noma wonke ama-political leaders akhona ekhuluma ngayo, but for so far ngibona ngani baphaneke kakhulu. If amazwe afana nabo-Belarus besavulile besayenza business as normal, but ngoba mostly into eyenzakalayo lapha kosti abantu ababa-affected yilaba abantu ababesuke kwezinye indawo. Ngibona ngani kade befanele benze ama-measures okuthi uma kukhona ama-suspectwayo kube le ndawo nje abagcinwa khona, hhayi ukuthi behle bevale nje yonke into ngoba lokhu zobe abantu bayokufa ngendlala besezindlini than i-corona le abakhuluma ngayo.
Hawu linjani emsakazweni, linjani? Hhayi ngikhuluma lo Dube khona phe magwe lapha ngaphansi kwa-Chipsland lapha. Heyi hhayi kuzima kwezima sibili-ke. Ngiyabonile ukuthi uhlelo lukahulumende luhle sibili, kodwa but hey into esesibhekana lazo lapha kuzima kakhulu ngoba ngazathola ukuthi ngikona emagrosa lapha into zikhwelile lapha kuzima njalo. Le mabhanki uzuza ikhetshi ayitholakali, ma uswayipha into enjengempuphu isaka linyemgodla munye okange-10 kg uthenga nge-250 bondi kumbe nge-250 swayiti kumbe nje nge-100 rand. So into enzima kakhulu sibili ebantwini ukuthi hhayi abantu sibili sebesebunzimeni sibili ukuthi khona beze bokuthole sibili sipho sokuthi-ke bedle. Sokunzima ukuthi nganje uhulumende lanxa ethethe umzamo omuhle kangaka ukuthi abantu baphile, kodwa phela bese bananisela futhi labo bayadla phela fake loku i-price control ezintweni, ngoba i-price control kayisekho sibili. Ngiyabonga.
Sanibonani maqhawe wethu ku-Studio 7. Igama lami nguSibusiso Machasi. Ngisacela nje ukuthi ngiphosele elami engingathanda ukuthi nje ngikuxwayise ebantwini ngalesi sifo. Abantu abalandele imithetho ebefakwe ngabohulumende ngoba sengibona amanye amavidiyo, abanye bayakhahlelwa lapha, abanye bazinzela lokho abakuthandayo. Kodwa-ke impilo ngezethu, ungawukuthi bona hayi ukuthi mhlawumbe bayasiphanisha or benzela ukuthini. Kufanele izizwe ngezizwe ziphile nothukufa. So lento abantu bayithatha njengama into yama jokes, into yokudlala, kodwa ke umuntu uzohlangana nakho masiqondene naye bese yakubona ukuthi kubalekile ukuthi kulandelwe imithetho. Abanye sebeqamba amanga njengathi thina singapha emazweni angaphandle. Hey, benzele ukuthi belithathe belisekhaya, ayikho yonke leyo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.